vele nje abantu indaba zokhetho akazikho kumasiko ethu engathi if aso culture yethu ngingakho. So abantu abaningi into abayithathela phezulu abayifundisa sebadala. So into okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane bona lokuqala vele aso culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship sayikho. Okwesibili sizakhangela ke in terms of reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babe ngala information eyeneleyo ukuthi kulento njalo eyenzakalayo. Uyathola umuntu ethi navela angikwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende kuyabe zingafinyelela umuntu wonke, ikakhulu abantu abasemaphandleni, ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi, imbiko iyaphuza ukufika. So ngokunye kwakhona okwesithathu ikuthi ezinye indawo kuyabe zikhatshana, umuntu kuyamele agade abhadale imali ethizanyana kakhulu emakhaya futhi kumbe agade kumbe aqumuma ngenxa ye-3-4 case esiya esikolo esiyachecka ibizo. Abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomnakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenze kube lula, akulungiswe into ze-connectivity ukuthi umuntu ezidayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe, kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani izinto ezibangele ukuthi abantu bebebalutshwana sibili.
Moyo ngena khona baba. Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube, abapoliticians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani, kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote, but bazibuze ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sokuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi idludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezi family yami yonke isithi wena sifuna ukufa. So anything that has to do with ipolitiki kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi hayi why kumele vele ngizihluphe ngento ezizambulalisa, bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi, sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumente, njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Kahle kahle lilungelo lakho. So kumele kube le mfundiso Dube edabeni lwelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yiliphi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo langkhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure, njengoba baba sekuchile ukuqalela, kumele thina silethe i-exposure emaphandleni eluphane, i-exposure egwelutheni enkayi, i-exposure embalibani.
Kulabanye abathi kanti vele zizavotela.
Ungakhangela even emadolobheni ngendlela amadolobha aphathwa ngayo, kunento eziningi esezisenza abantu bethi ukuthi kusakuvotela lokhu kwenzakala kathesi. So okunye nje ikhalipha, okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho fakaDube lo mfowethu lapha ngizongalithenga umoya, ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yokuyimfucuza, ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo, bese kuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani, khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president we-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angifuni ukufihla, abantu bakhala ngayo bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyawubona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even kwangithana ukuthi kungavota sokuye ema-court, which is actually is the positive after all ukuthi ke makhothi nxa umuntu engafuthisekanga. Okunye futhi obangela abantu bagcine besebeluza ukwethemba indaba zokhetho. Ngibe ngathi eqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi vele abalazithupha zokuthi balokhu bayibhalise ukuvota.
Izeki isingo yokuthi umntwana uyabe engu-refli ubaba edlala egroundini. Bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle adayi baba lapha unyathele umuntu kakube yipenalty. Angeka vumi. So inkinga esilayo ukuthi sasisela Zimbabwe Electoral Commission, sesilezana uPF Electoral Commission. Inhlanganiso elwela ilungelo lezana uPF. Inhlanganiso ephusha iagenda yezana uPF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube yinto eyodwa ehlangene. Basuka bakubone njengathi kuyafana.